amazwi kamanguje la ngatshengisela ukuthi uhulumende lo okhona kazimiselanga ukuthi asebenzele uZulu ngoba nxa ngakade esebenzela uZulu okuqala ofanele bazibuze khona ukuthi amabhiliyoni labadingayo nxa kuyi 1 billion le 2 billion kumbe abangathi bayayifuna nxa bengayithola izabe izabhadalwa ngubani imali leyo. Angithi uyabona ukuthi into yonke le isitshengisa ukuthi uhulumende lo kaplani izinto azikhangelise ngesilungu esingathi phecelezi yi-future ngoba nxa kuyadinga izikweleti ezinjengazo lezi bazijiyela izizukulwane ezilandelayo ngabantu abanjani abathi bona bayakhokhela bakhokhela lo becabanga ngelihlo lamhla bengacabangi ngelihlo lakusasa. Okunye engingakutsho yikuthi kade angithi kule imali okuthiwa bayitshontsha yatshontshwa abo mna ngakho i-15 billion kathi kungaba njani ukuthi ngaleyo mali bayayiletha kambe kulabantu abangatshontsha 15 billion i-15 billion bazayisa ngabi njani mna ngakho vele labo 75 years uye ngabe labo 61 years kuya phambili. Yizo izinto ofanele siqalise ukuzibuza zona ngoba konke lokhu kusenzeka ekugcineni kwakho abazasala belo hlupho yizizukulwane ezizamukela izikwelete zabo mnankagwa bona sebethe badlule emhlabeni lo mbona ngazani ku-unfair.
Ele China lona singabona yini likweletisa iZimbabwe imali le?
Ye iChina ingakwenza ukuthi ikweletise iZimbabwe nxa ithe yayikweletisa iZimbabwe singakulibali ukuthi iChina lapho ethe yenza khona ama-business deals lamazwe ase-Africa ayiwenzi nje ngoba isithi hayi lathi sasikolonize siyafanana iwenza ngesilungu esingathi purely on business terms okuzabe kuzalandela ama-interest angikhona inhlawulo yangikhona iyabe inkulu okumangalisayo singakulibali khonokho ingakwenza iChina kodwa kathi eza kwenza khona yizizukulwane ezizasala zihluphekile ngoba yizo ezizamele zibhadale lezo zikwelete.
Osomabhizimusi bakwamanye amazwe babe sithi bafuna ukubona ukuthi ukhetho luzahamba kanjani sesingabona yini besiza eZimbabwe bezetshala izimali?
Kunzima ukuthi beze eZimbabwe bazohlanyela lezo zimali ngoba ukhetho lolu babekhangele ukuthi luzahamba ngendlela eqondileyo aluhambanga ngendlela eqondileyo. Kunjenje umnankagwa ulakho lokho esingathi ngesilungu i-political power kodwa kala legitimacy yikho umbona namanje engabi le cabinet epheleleyo kule cabinet yabantu bangu-3 yena labasekeli bakhe ababili kungenxa yokuthi ulokho esazama ukukhulumisana nabantu abe-opposition ukuthi eze ukuthi bangafoma angabumba yini uhulumende womanyane. Kunzima ukuthi sithi laba bantu bangabuya-ke bathi bazohlanyela izimali zabo umumo unje i-situation yeZimbabwe ngesilungu singathi ayikho friendly for i-investment.
Umnotho oqhubeka ungamanga kuhle Dokotela Mhlanga njalo sikhuluma nje zikhona izinto eziqakathekileyo empilweni kaZulu ezigoqela ukudla esezisilela elizweni ungathini ngalokho?
Sabatshela abantu ukuthi uhulumende lo umnankagwa labo bonke laba bathi abayenze ikhulu abahlosanga kunceda uZulu abahlosanga kukhupha uZulu ekuhluphekeni akade vele ehlangana lakho